abantu be America particularly in New York basi receive kuhle sibili bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhla ka 24 November uqalisa ukungena oka mngameli oyilize ucomrade Idi Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandele laba abasebe express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo Standile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer but umuntu uyaguga handi and angaguga umele aphume esotsheni. Umuntu angaphume esotsheni eseseya un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini kuyanzakala lokho everywhere in the world.